So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 Mhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zedolobho le Victoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho.
Abantu nxa ukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange.
Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175.
Okuqakathekileyo ungaqeda ama-drugs eZimbabwe yikuthi ama-youth ebe semsebenzini, yikuthi ama-youth eqalise amabhizinisi, yikuthi ama-youth ebe lento zokwenza.
Umbiko wokuthi abantu kuzamele bahlawule izikwelede zikamanisipala ngedola leMelika iyasabalala enkundleni zokuxhumana.
Kodwa ngalesi sikhathi kusegcene ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele. Injongo ukuthi bejongene, hhayi kakho ongakwazi, but eqinisweni isilesikhathi ibhoja lezi news ku-social media.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamhla siqala indaba zekuseni ngodaba lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Ngakho zithi kumele zihambe umango omude ongamakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisa ewange lapho okulamahofisi e-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Lolu ludubo olutholakala njalo kwezinye indawo zelizwe. Isikhulumeli sezekhe umnumzana Jasper Mangwana uthe simthumele imbuzo ngalolu daba kodwa sisiya emoyeni ubelokhu engakayiphenduli. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls eVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Kuliqiniso Nkomo ukuthi eVictoria Falls iloba kuyindawo ebalulekileyo eyazakalayo umhlaba wonke ayikabi le ndawo yokuthi abantu bengenelisa ukuregister bevota. Abantu nxa kuyukuthi bafuna ukuthi benelise ukuregister kusamele betravel 100 kilometers yes besiya ewange. But uzabona ukuthi iVictoria Falls ithole recently i-city status njalo ngezinye izinto ezikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi lathi njengendawo eyaziwayo endawo elodumo sibe lokwenelisa ukuthi abantu beVictoria Falls bebe lendawo abazabe beregister khona ukuthi abenelise ukuvota.
Izeki sizwe kuthiwa ilohlelo lokuza khona ngapho eFolosi ukuze ebhalisa abantu into eselitsheliwe yini leyo kuliqiniso?
Lokho iZack isikukonfirmile ngoba ikhiphile istatement ekade sisitsho njalo isitsho ukuthi kuzaba labayithi imobile biometric voter registration iBVR center for delimitation itinerary. So itinerary kusitsho ukuthi kuzaba le ndlela kumbe lamalanga athile okuzayenzwa khona imobile registration okufana lokuthi indawo eVictoria Falls it is also going to benefit njalo amalanga aphumileyo laphana esiwabonileyo kuyabe kuzakwenziwa mhla ka 11 to 30 April 2023. Lokho kusitsho ukuthi izikhathi ababe kwenza lokho babe senza from 7:30 kusiya ku 5 o'clock and amalanga akhona kuhlanganiselwa amalanga ama weekend amalanga okufana lomgqibelo langesonto abantu babesebenza ukwenzela ukuthi benelise ukuthi inani labantu ababesebe esendaweni ezijeneyo sokwenziwa delimitation bazayenelisa ukuthi bevotele endaweni lapha ababefuna ukuthi bevotele khona. So ngiyakutsho lokhu, ngiyakuvuma ukuthi kuliqiniso ukuthi iZAC ikusiku-announce lelokhu ukuthi yinto abazayenza. So kutsho ukuthi abantu beVictoria Falls ngezikhathi zonezi kusukela mhla ka-11 to 30 April babesenelisa ukuthi behambe beregister bese Victoria Falls njalo beregister ngoba kuyabe kuyimobile iyabe ize ebantwini iZAC ukuthi yenelisa ukuthi abantu ababezajintsha izindawo beregister ngokufanayo.
Hello ke ngumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho le Victoria Falls eye Victoria Falls Residents Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Imikhankaso yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa iyaqhubeka elizweni njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika inkulungwane phose elamakhulu amabili 2175. Elizweni jikelele abathengisa kumbe abasebenzisa ukudakayo kumkhankaso osanda kusungulwa. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo ngekhefu leFebruary Movement eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe. Amalunga ebandla lezanu PF atshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle ngoba lizakhuthaza abatsha ukuthi bezithuthukise kwezomnotho. Kodwa umnumzana Dinashe Kambarami ongumgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende akhuphule umnotho welizwe kuqala.
Ayisikho wonke esingakwenza okwama campaign awareness okungaqeda ama drugs. Okuqakathekileyo ungaqeda ama drugs eZimbabwe ukuthi ama youth ebesemsebenzini, ukuthi ama youth eqalise ama business, ukuthi ama youth ebe lento zokwenza. As long as bengelanto zokwenza behlala besizindlini, they will be forced to do something just to entertain themselves besenza izinto at the end of the day kubulala ifuture yethu njengabontanga. Engingakutsho ukuthi uhlelo lwe drug awareness campaign siyaluyamukela kakhulu. Sibona even sinanzelela even amapolice they have done very well, bayenze kuhle sibili and ngendlela abasebenza ngayo ukubamba laba abathengisa ama drugs lama radio stations la ku social media. That also as leaders and it's our responsibility ukuthi sibe sikhankasa nxa sihamba sibancedisa ama youth ngoba abanye bakuma situations abangasakwanisi ukuthi bephumekiwe. So siyakubonga lokhu. Kodwa uhulumende oqhakathekile ukuthi ama youth athole imisebenzi, ama youth akube le transparency in ama programs even ama youth, even youth funding nje ungazothwa kulama loan ama youth atholakala ngabanye abantu nje abangathi balama connection abalabantu abaziyo babaziyo phezulu. So konke khona kuyana kuya affect akube le system e right ezathi ama youth kube le ndlela zokuthi they can be absorbed from isikole nxa besuka esikole bengabi lesikhathi sokungabi lento zokwenza. Yikho kusuka kunjani kubayenze ukuthi bengene kuma drugs lamayama substance abuse kugcine ukusiba lama problems elizweni njengakathi.
Ungasipha umbono wakho ngomhlangano uhulumende athi uzawuqhuba eLupane lapho abatsha abazahlangana lomongameli Mnangagwa bekhuthazwa ukuthi bengasebenzisi izidakamizwa. Ubona ingani kuzaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho sikhangela le mizamo eyenziwa ngamapholisi
njengebandla le-TCC? Asikuboni ukuthuthukiswa kwezomnotho le-participation yama-youth kakhulu ngoba ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abangela msebenzi, ama-youth liyananzelela ukuthi yibo abadubeka kakhulu, ama-youth liyananzelela ukuthi even kwezomabhizinisi kuba nzima ukuthi umyouth waseZimbabwe ebe le-access ukuyathola even nje even amaloni nxa engaba efuna ukwenza ibusiness. So angi angikuzwisisi kakhulu nxa sisithi kuyajabulelwa ukuthi abontanga bayaparticipate kakhulu kwezomnotho ngoba yibo abatshona behlezi babukele yibo abasetshenziswayo futhi kwezepolitics nxa izinto zisonakala yibo abatshaya abantu kodwa abalamsebenzi abalampilo iningi labo amboni ukuthi basazozithola even lezindlu zokuhlala njengamayouth so angazi ukuthi kuyabe kujabulelwane nxa sithi bayajabula ukuthi iparticipation yamayouth mina ngikhangela imajority yamayouth maybe 80-90% abalamsebenzi even laba hambayo ezikolo balama certificate bahlezi ezindlini yikho libona nje silamayouth amaningi khathesi even afundayo lama degree sebesenza ines 8 ungakhangela even inumber eyamayouth ahambe kubo UK last year lakathesi abayenza ines 8 iyakutshengisa ukuthi amayouth ayadubeka thina njengebandla le CCC sebesikhangelela ukuthi amayouth asezikolo kubonasti kubopoli lama universities kubo UZ nxa besuka ezikolo kube le system eza absorb amayouth whether bazangena kuma business besiya kuma training abanye besiya specialize kwamayama areas of industry lokho yikho okwakumele sithi singakujabulela kodwa ke manje xa sikhangele kathesi amayouth akulanto abayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Tinashe Gambarami isiphathamandla sogatsha labatsha kubandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Uhulumende uhleze egcizelela ukuthi ulenhlelo ezimqoka ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo ekhuthaza abantu ukuthi labo baphathise ekwakheni ilizwe labo. Umbiko ukuthi abahlali bedolobho lakobulawayo kuzamele bahlawule izikwelede zikamunicipal ngedola lemelika yesabalala enkundleni zokuxhumana. Umbiko lo uthiye abaningi bedatazela ngoba lokhu kuzakwenza izikwelede zabo zikhuphuke. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamunicipal yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapha ezithi umasipala uzabhadalisa izikwelede ngedwala e-America. Kodwa ke siyananze ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala. Umasipala angayithumela amameseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletter head yakhe ucaca ukuthi umasipala kube le sickness aka-town clerk uChristopher Dube. But leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasezinto ezinjengalezo futhi kule ndlela yokuthi abantu abazise kuhle. Kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele injongo ukuthi bejongene hhayi kakho ongakwazi but eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyo into eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamisi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo. So ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitsheli hlanje izakhamisi ukuthi uzabhadala edola ye-America. So owakahle siyazi ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengaseqiniso.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Ikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumbe uma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi umuntu oyide yiqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa. So ke ukuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akula muntu ongabakwazi kulokho. Kodwa ke eqinisweni vele abantu balovalo hathi kuphela kumasipala lobangathi abantu basela ukuthi ngenxa ukuthi bananzela ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela amandla ngeviki isikhathi esiningi nxa uligadanisa le dola leMelika. Abantu ukuthi balovalo ukuthi engeke uzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe liyamiswa kusebenzela mina njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ngaba mningi eyenzakalayo, iy'njongo zingaba zilengezishiyeneyo, kodwa among other injongo kungaba izenezo zokuthi abantu bafise ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba ngiyongakwazi ukuthi kanti bevele ejongeni, kodwa akade singakusho ukuthi hhayi abantu engxenye asicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi usezangenela kudaba lwezikolo ezithengisela abantwana impahla zamayunifomu. Leli phephandaba lithi umphathintambo weze-primary le-secondary unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi ezinye izikolo azisavumeli ukuthi abantwana bayethenga impahla le kwezinye izitolo ezingasoze esikolo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Mnangagwa uthi abasebenzisa ibizo lakhe kumbe elemuli yakhe ukuthola abakufunayo sebezajeziswa. Umnangagwa ubikwa itshele umhlangano we-Politburo ngolwesibili ukuthi lamasela labanye abayenza okunenginengi bazabotshwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ma-Studio 7 amahle, ngingumfana kaNcobe wasemadopo eKezi eZimbabwe. Bengicela lisigebhele amadamu, manje izulu liyanetha, amadamu agcwele udaka, amadamu akithi eKezi agcwele udaka, imigwaqo awuhambeki, emgwaqweni amagodigodi, amadibha siyazama ukudibhisa inkomo, inkomo zisafanda kudala, inkomo zakithi ma ziqeda ukudibha zizinukela umquba nje, phakathi kugcwele umquba phakathi kwedibha, kugcwele umquba phamedi ben fakile umuthi awufakanga umuthi, inkomo ziphuma zinuka nje umquba. Even zihamba nje egangeni zisakhombisa izinto zey'nkomo zakudala zizuza zinuka idibha iganga lonke, manje zizinukela nje umquba nje umquba. Cela silungisele amadibha, silungisele amadamu.
Studio 7 ngithanda ukubonga lonke abamameli Studio 7. Ndikhuluma loDumisani Ndlovu, ngilapha eJohannesburg. Ngokuhlala ngilapha eJohannesburg but ngiphuma khona lenhlaba zinduna. Mina ngilesikhalo isikhalo mpela. Yazi abantu besindebeleni laba bathi bona bamele abantu besindebeleni abasephalamende umsebenzi wabo ngowani kahle kahle? Ngoba umnotho manje uyabhekisisa lapha eZimbabwe emainsidini lemandebeleni, umnotho especially kulezi zinto ezikhujwa phansi, igolide liningi kakhulu, liningi kakhulu. Kumele ngale yasivusa nalesi sigaba but ngendlela okufe ngayo uma uduza ngapha egoli, hhayi umgwaqo ufile, bathatha imali yangapha emandebeleni bayavusa khona leharali. Hhayi thina isizo sakithi hayi basiqedile kuvuswa khonale Mpumalanga, khonale Mpumalanga. Hayi kunzima asazi ukuthi ngubani ozosimela khona iparlamente one day naye abheke isizwe sakubo laphuma khona, kumbe lo muntu yena osimelayo khona eparlamente mpela omele abantu besindebeleni mayeza ezobona izihlobo zakhe ngapha akaphathwa ngamahloni na? Mayefika yena ethole ukuthi hayi isimo sinje esitaradeni, njengalokho esiyikhona hayi kunzima kunzima sihlobo
eh salibonani salibonani basakazile njani studio 7 libingelela siyacela bakithi mazimbabheni siyacela zimbabhe mahlabe zulu siya ekhethweni ngendawo ngendawo ku ground lapha elikhona nonke khona to khona of zimbabhe ngiyamcela ngiyamcela kakhulu ukuthi ningabuyele emuva niyayibona izano pf vele izano pf liyayazi izenzo zayo ayisoze ivike ivumele amaphathi aphikisayo akhampene leyo into vele siyaziyo nababona bevimba uTsvangirai bembamba engafikeleli kumarali yakhe so thina abantu ithe sifanele sikuqaphele khona lokho sikuvulela amehlo sibili sikukhangela ukuthi vele kayisoze yavuma ukuthi khona na amaphathi aphikisayo la akhampene njengelesi sisilona iyesaba kakhulu sibili ukuthi vele kangeke ilibone elidlalayo ngeke ilibone elidlalayo ngakho ke thina singabantu asenzeni shua ukuthi khona na izano PF akasiyivoteli noma abantu bengachayo kanjani ukuchayo kakutsho lutho noma bengasibulala kanjani akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni akufe mina abanye besale bephila kahle empilweni ngiyabona omo blessing bafile khona manje singabuyelini emuva sithi thina sivotela izano PF ngiyangicela mahlabe zulu ngiyangicela mazimbabwe amahle sonke sikhuthazana nani impela ukuthi khona nasihambeni sevota sisukumeni ngobuningi bethu izano PF ngitshe lawe wena muntu osapota izano PF uhluphekisa abantu ma uqinisa ikhanda uvotela izano PF ngoba ma ukuvotela kwakho izano PF yikuvotela ukuhlupheka ukuthi abantu behlupheka ilizwe kalila mali ilizwe funeka libe lo government ozalifaka libe le mali so ngiyangicela ukuthi bakithi asizameni ngamandla wonke ukuthi khona la khona to khona ground vele singabuyele ungasikufa ikuphi asikhupheneni izano PF izano PF iyadliwa kuphela iyaphuma kuphela embusweni bazabaleka omnanga kwabathanda abathandi wayebalekile wabaleka waze South Africa usazobaleka asibakhipheni
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi sithanda nje ukulibonga nje ngomsebenzi lo omuhle kangaka eliwenzayo okusinika izindaba zezimbabwe ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga bantu bakithi namhlanje uthanda ukuphawula indaba le kababa lo emasoni mnangagwa le ubaba lo uthi nana uya elupane the uyeyithu elupane uyavula khona ngali iyaselebrate birthday kamgabe hayi sina nje abantu bemathebule birthday kamgabe siyiselebrate babo kube nje vele kuya ngathi kuwe vele ngawubuye naselupane ndiyo ngoba vele hayi into wasiphatha ngayo wasiphatha ngesandla esilukhuni babo wasiphatha kubi kakhulu mpela ukuthi siselebrate birthday kamgabe birthday kamgabe ayiselebrate khona le emashonaleni ye obantu abaphatha kahle kakhulu abantu emashonaleni hayi khona abantu bemathebuleni nasizaselebrate birthday abantu bakithi abaza siphatha kahle umqondisi moyo ye sizaselebrate birthday yasesithethele ethile zimthwakaza hayi manje ukuthi selebrate birthday kamgabe hayi kanti umgabe kwini vele ukwenzela abantu betipane kwini ukwenzela abantu bemathebuleni ungangitshela kuwani kuyini lutho
linjani lonke basakazi beStudio 7 labalaleli imbingele lomthwala zonke jikelele kulalo baba othi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch msupporta kakhulu umfo wethu lothi into eyenzakala 2018 kade kuyisketch sikhuluma ngamandebele ayi 40,000 abulawa ngamashona engalacala ngeGuguround umhlaba zange wangukuna umhlaba zange wakhala umhlaba zange wakhuluma lutho umhlaba sesikhuluma ngamashona ayi 6 lawa abulawa ngo2018 abantu bayacomplaina so ngimsupporta kakhulu futhi uma isithi yisketch ngoba thina safelwa ngabantu abaningi emathebhelelendi bebulawa ngamashona bengalacala ngiyabonga basakazi okukhuluma ngobheka impilo nyathi okuhlala nase-South Africa
linjani basakazi labalaleli bezimbabwe bonke abahle ngicela basakazi bandla lincede libale udu kumbe lidlulisele phambili kuyaphuthuma ngicela usizo lapho bakithi ngizathi khakha ngamafitshane ngidinga abantu abavela ekanyambizi ngidinga ubaba wami wathuthela khonale ala ngeminyaka yabo maybe early 80s so indawo le kanyazisi kahle ngidinga abantu abayazi leyo ndawo yena wayethutha evela echolocho igama lakhe kungurabson span angikwazi ukuthi bambiza sabani kodwa wayehlobanele labantu bakomathwasa kulobaba okuthiwa ngumathwasa echolocho kosiphepha owayenyanga umathwasa lowu wayelabafazi abaningi kodwa siwatshona yena umathwasa so baba la lo mathwasa wabehlobeni kwakungubhuti lomna wakhe ngani kanjalo izo ngomama so ngiyacela kakhulu makulabantu abavela eKanyambizi noma ungabadlawa abantu ngoba ngizadinga ukubuzisa ngikuphe amabizo ngobuningi bawo ukuthi ukwanise ukundingisa labo bantu ukuthi ubaba ngabe lokho seKanyambizi kumbe sewathutha njalo but bengicela ngakhuluma kulomuntu ongalalela leyi audio ovela khona eKanyambizi ukuthi angisize noma abe tshola uchoko sipaper abazi abantu ba abantwana bakamathwasa igama mina nguJeconia Mguni kodwa isibongisa kusibanda ngenxa ngisebenzisa kuba omkhulu komalume esakomguni but ubaba ngokungako sibanda yena ngicela usizo khonapho basakazi lidlulise leyi audio ngoba laba bantu ngiyabadinga kakhulu impela sengizamile ngazo zonke indlela manje kukhanya abantu abavele eKanyambizi kabatholakali nje mfake khona lapho ukuthi maybe ngathola usizo ngiyabonga khonapho abazasiza bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seSouth Carolina unkosikazi Nikki Haley ube ngowesibili ukuveza ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wele Melika. UHaley wake wancintisa ukuba ngumongameli kodwa wagcina esuswa kuma primaries ebandla lama Republicans ngumnumzana Donald Trump. UTrump wamkhetha ukuba ngummeli wele Melika kumanyano we-United Nations. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungena kukani Kelly enkundleni yozokuba ngupresident welizwe leAmerica. Iletha amagama amatsha amaningi enkundleni leyo. Kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ngubani ongaba ozaba ngupresident. Ngokuba kusamele ngathesi bonke laba abanamagama abawafaka phambili bayavumelana lebandla labo lama-Republicans ukuthi ngubani awuzakhethwa ukuthi abe nguye ozamelela ibandla lama-Republicans. Yikho ke hayi kusaseduze kakhulu ngoba asikafiki leso sikhathi njalo abakabi baningi abasebefake amagama abo phambili. Asebefake amagama abo nguye yena uNikki Haley lo uDonald Trump owayengumongameli. Yibo ababe nje asebela amagama asekhona asebesaziwa ukuthi khona hayi laba yibo abafuna ukuthi babe khona badinge ukuba bakhethwe ukuba ngabameli be-Republican Party ku-presidential race.
Ngokubona kwakho kukhona yini omunye ongaphumelela ukwedlula uNikki Haley kumbe nguye osubona ngani nguye ongagcina sengumongameli?
Kulamanye amabizo angangangeniswa enkundleni kulo Ron DeSantis ugovernor weFlorida ngelinye igama lelo elilokhu likhulunywa ngalo kodwa yena akakatsho ukuthi khona ukhona yini kumbe kakho. Yikho ke yikho sithi kusaseduze kakhulu ukuthi sithi khona uNikki Haley engagcina enguye. Njalo enye into ekhona ukuthi yena uDonald Trump kulabo abasekela abaningi kakhulu njalo ke laba abamsekelayo uDonald Trump hayi yibo abantu esingathi khona yibo abakhulu kwele-Republican Party. Yikho ke asingeke kusaseduze kakhulu ukuthi sithi ukuthi khona kungaphuma kanjani ngoba yena uNikki Haley ye uletha okutsha okuningi ekulokuzeni enkundleni. Ungowesifazane ngenye into veleleyo esikhangelelayo ukuthi iyabiza abantu njalo ungomunye ngamhlobo wakhe ngowalaba ababevele belapha. Yikho ke uletha elinye icele ebelingekho kulokuzeni kubantu labo abakade bemela ukuba ngupresident. Yikho ke hayi singe siyakhangelela ukuthi khona ye engabathola uzabathola abantu abazamsekela kodwa kuseseduze kakhulu ukuthi sikhulume ukuthi ngobani sibili abazakuya phambili.
Lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngokuthi akulandawo zokubhalisela ukuvota kuleli dolobho. Umkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa uyaqhubeka elizweni njalo amapholisa athi asebophe abantu abafika 2,000 phose lamakhulu amabili 2,175. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulanjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.